sendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWits Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho kumele benze umsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likazulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, sinakuzela ukuthi sizayinqoba sizoyina leso esiyifunayo sizenza kwenzele uhulumende lokhu yekhona ebusayo sizazizi isikhalazo zethu.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa ngoba vele khona asuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha um le Zimbabwe yonke nje jikelele ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWits Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa kumele bathoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili walimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo okudale leZANU-PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa ngoba vele khona asuze kube le nto enhle kimi labanye bedluka balapha um le Zimbabwe yonke nje jikelele ubana kungabi le mpumelo ukuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga lanangomgqibelo kudla ka-23 June eWits Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho kumele benze umsebenzi wabo bayawenza akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani kutheni eZimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babamba abantu abaphongukade besihambela nje njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi bacabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele leZANU-PF elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenza ubana sibekwazi ukuthina kahle kahle kuyino utshaya amanzi. So ututuna badobe abantu abazihambelayo nje kuphela kumbe badobe bona ngoba abantu bangona asingani sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedaleleni lomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya ngabi. So mina okwakade sivuna abantu ekumele sikwenze kutuna siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele lokushaya amanzi lapha. So asibayekele kusibanikele chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela wawo la ngokunono kwawo ukuze sisize sifike emaphethelweni lodaba lolo.
Singathi ke ukadethi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies. Ngendaba le
abantu ke besabi amarala lonke continuous sizenzakala icampaign lokhu siyaphambili sizenzakala ngiqhuba nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili sipoda door to door.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpopoma kudala lephalamende, kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecele leZANU PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni, ilunga le-Occupy Africa Unity Square, elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emtathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo, uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekuwa.
Amapolisa ethu alapha eZimbabwe sekhanye hadi divile azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba, kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu eZimbabwe? Njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani, kuya ngokuthi nje imisebenzi wabakelwa ngubani ukuthi benzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe, ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona e-White City akuzange kubotshwe umuntu, sazacina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngabi bona abapholisa kuthangi, kade besithi kune-reward eyokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhonokho sasesibona kunyizise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa, icala elingayisilwe lakhe, kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So ngabe yibo ke ungathini ngakhona?
Hayi, kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona, lokhu angikukholwa ngoba nami ngilama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxa beyibo khona abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajikayo ibhomba nje, hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili komthethandaba, baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimizer njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini? Kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asingeke sama ukumdinga, ngoba la kathesi siphambili ukumdinga. Inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe, siyahamba kathesi kwamanye amadolobha silokhu sitshengisa abantu, sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mbijana, sesine 1200 US dollars eyokuthi umuntu ole information ingabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali. So asingeke sama ukumdinga uDamara, silokhu siya phambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mate, ilunga lekomiti ye-MRP eLupane, uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu basemathabeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akube thusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ku-Pick n Pay kulandela ukuqhathwa kwabantu abangahlali eMathabeleland.
Bona kuyisoni lesihle kakhulu engaikhuthaze yonke inja engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono, ngoba okwamanje esifika empilweni enzima kakhulu eyomindeni. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho endeni awutholi umsebenzi, awukwazi ukuthi ngamaketaphi endeni sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebandwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akuthethusi, Kina sizele ukuthi sizayinqoba. Sizoyina lezi sifunayo. Kuzenza kwenzele ukulumende lokhu yefoni ebifana. Izazizi isikhalazo zethu. Ngoba manje le nto le ayikhonhle kakhulu vele itreti ile yenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kulesiza isikhalazo zethu seyisengisela. Njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha. Siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje. Ukuthi singabambana. Sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezongisisengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi simosi izinto kuthi sizane futhi sizimosela thina ngoba lana leyani impatho elafana ngethu asitoki abanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silwa le system kahulumende ovelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezindebe. Ishona indebele mina ngibona kunganaproblem. But i-system e-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thina ontanga esikhulile. Okwamanje mina ngenza i-painting manje lapha eBoreni. But ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo. Ngizamile for last year isikhathi sonke ngizama but ngiyehlulekile. But la ngiyafuna ukuthi ngiyenze lokho ngoba kuyena le Green Plus ukuthi manje
lo umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party siphindeza xoxa lo mnumzana nasesiyo makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-National Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi uyenovela ngabuzela ngayo. Ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Ayikho ukuthi umuntu uvela esigabeni sithi. Okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyaamukela umuntu wonke. So kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenziwa ngabantu labo.
Kodwa phela bathi kukanye ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo eqina izibambile khonapho.
Vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo la bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption and etcetera. Nangapha yena umuntu eyiyenza. Kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbeke abavela emathebeleni south and etcetera but mina vele siyakukhondema lokhu in the strongest terms.
Ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mele ku-human resources manager oqhatshayo wangikhona uyayenza into leyo kumbe iphephandaba kuphela eliyenza into leyo ingane yamemetheka.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani?
Kumele futhi umsebenzi umuntu onjalo. Kumele futhi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo. Sabanjaniswa ngunkomo lomgabi. Those are our icons and abantu abavele asisobe sabalahla. Kungaba yinini ngene yinini.
Lo ngumnumzana nasisiyo makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi abathengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu.
Ukuthengisela lokwana kube khona lokhu okube khona kwenziwe yilewo mthwakazi ukuqondana lo-Pick n Pay. Bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatsha abantu exotsha abantu besindebeleni eqhatsha abantu basishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwanele ukusenzakala abantu bazi bathi nathi bengingenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela nathi bezama ukuyilungisa ngayo kodwa ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhitshwa lowo sokuthiwa abanye labo ba-aplaya besishoneni bese bengena emsebenzini ngako ke abantu bakusholile kakhulu bayakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa eselengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yesedonsa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwayo.
Nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi ke khonapho ke ema-Thebeleland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube naloko kuthiwa ikota system yini
khona bo gift seven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khona ko yeza sokungena yona devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangaba wekhuluma ngakho that day ese Mats North esikhuluma ukuthi even that day white wakhuluma ngakho ukuthi i devolution of power iyaqala kathesi ukuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisha badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza izigabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba ezigabeni zingathiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana njana abantu abanjengabona ishopu enkulu engangalayo uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwezwi lamaNdebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithe yena ngemva kokhetho lolu i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khona kwakugcwalisa ukuthi abantu bathole umnotho ogcweleyo ezigabeni zabo
lo ngumnumzana Belive Gawule okubanda lezanu PF obekhuluma le studio 7 esejolojo
Bengana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu
Ukhelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke lamuntu sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo singazi ukuthi kambe kuvela ngapi khona ukuthi kube lesumbe lume eziningi kangaka silenhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile lilini lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezincwadi zamasiko esintu madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani ke
ngiyabingelela Dube ngibingelela abalaleli okokuqala engikunanzelelayo ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko ikathi kukudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana mayethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo umntwana oyinkazana angaphinde ekhaya lo mntwana azokhula ehlala kungaziwa ukuthi umntwana umthethe ngaphi okwakhathesi uphongubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisaziwa usayenziwani umntwana okhulele ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile kusisi wabuya lo munye njalo futhi umntana ongumfana noma enze njalo kabizwa akhuza ukuthi hayi mfana ungabona senze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcina emzini uyathatha ube ngumfazi njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonga ukuphangisela umdako manje ukuthi umntana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi kala uthe wazithwala esekhaya seso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile size sesingasela amasiko akho
baba Khumalo kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke isumbe lume sokugcwelela amantombazana angendanga uhamba njani
ya nama ngibuka kahle indaba ngibona nje ukuyanga ngenye into eyinselela ukuthi libe njalo abantu siyazihlupheka manje ngeke umthatha umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bekevuma ukuthi beshade ngindoda engenamali baqala bakubheke nje ekuqaleni ukuthi unemoto nani unenkomo nani esibayeni ma ungenakho konke lokho ba ngeke njalo futhi enye into engithi ngiyayibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi ngeke abafazi o amadoda ekugcine engashashatwanga ikakhulu bomama nje ukuthi bengashashwanga ngama-equal rights wathola ukuthi umuntu unento zakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathwe ngumata enyuka nje ihlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi futhi amakhanda abo seshisa ze yokunzima vele ukuthi benzele bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sefuna sebe ngamaqembu azimele futhi ngathi ke yiyo nje into engibona yena le yezihlali singa kuzinsumbe kune nabomazakhela abaningi
ye siyakuzibeka kakhulu Khumalo khonapho Matube ngena khonapho siluyatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona
Hayi kodwa ukulingana phela esikhuluma ngento ebuye kathesi yona into zabo 50-50 ukulingana. Kuvele bevele silahlile isiko ntoni. Isiko beselivele ngasekho. Into nje kade ivele ngasekho ukuthi ukuthathana mina ngibona ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khona ukuthi umuntu uyabe engelamoto engelani. Ungamdinga umuntu engelamota. Lihlale lonke lingenalutho lakhe libe nomuzwa omuhle. Ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, isifazane ahlonipho owesilisa. Uhlonipha ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba umele umuzi wakho usuwuqalile ukuhambe uyevela uthatha umntwana abantu uhlale layo ukhulisa imuli yakho ayikho umthi namhla uyangena lapho uyachiya kusasa ungena lapho uchiye bonaba abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyayese bona umfazi nje ogcwelela abantwana njengathathwanga nje upho ngoba umfazi nje ongela kodwa singabuyela emasikweni sibeni ukuthi uyabo uyephulela phana wathatha ungayephula uchiye ungangeni uchiye ungani ungasiza kakhulu
wathi singenisa ubaba Khumalo baba Khumalo ngamafutshane pho ke kuyalungiseka yini lokho
ubuyanga bafowethu hayi ngibone nje impela nje nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana indoda yomfazi akafuni ukuthi yenzele betshelwe yabona namadoda nawo futhi kufana futhi 50-50 nale nto le yiyo nje into engiyiselela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensindelune nabomazakhela abaningi
ye ngithatheleli thuba ukuthi mbonge ke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale ke kwele Botswana mbonge njalo lo baba uSiphetha Khumalo khonangale ke kwele South Africa hayi ke okwanamhlanje simalapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo yes ke sizwe ke khathesi ke uMike Hobe ekhuluma ke labatsha
ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo nguMike Hobe kuliviki imthwakazi omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana Zenzonyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe othi hey futhi Mike isifisi ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledali lephalamende masambeni kuye siyezwa okuningi ngiyakwamukela kuhlelo Zenzo njani
ngiyaphila futhi Mike unjani baba
hayi ngiphilile Prazenzo sengibone usupost ama video njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni semagwegwe usuqale yini ukhankasa
yebo but asengiqalile ukukhankasa yes ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama youth sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela iside lama youth because ngikholelwa ukuthi ama youth lawo futhi ngani ayancindezelwa ungayisikho kodwa lokho futhi kunengi esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijeneyo njengama youth okwenze ama youth asukuma emaningi ayifini ngedwa engisukumile emagwegwe ngakhangela maningi ama youth ama independent futhi amanye amagwegwe nakwezinye izigaba ezijeneyo
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amathumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abani
Yeah ngathi so far ngathi yakhangela sibathathu
Yes abangakhulu ke Mike Hobe uDabalolu sike singene kwezokholo okwamanje silontuka mini gomo
Ikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana nkomo siyabingelela abalaleli sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngo-16 undima ngo-25. Lithi iBhayibheli phakathi kobusuku uPaul loSilas bakhuleka, bahlabelela, bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqhamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Basandekayo sithola uPaul loSilas beseFiliphi. Sithi iBhayibheli ukhona untombazana owayele moya emibi ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli uPaul ngemva kwensukwane ezithile lo ntombazana ehambe balandela, uPaul wachibilika wakhuza lumoya owakulo ntombazana. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edolobheni. Base bebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni. Lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul loSilas bathandaza, bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kungaba phakathi kwentilongo, ungaba phakathi kobuhluku obungakanani, la usuvalelwe entilongweni, impilo yakho ingasela progress, ingaseyayi, ikhanya ngani kayisayi phambili, kukhanya ngani usuzafela lapho, ngoba uPaul loSilas basebe kusisimo abasebe ngafulawelwa khona ekuleyo ntilongo. Lithi iBhayibheli babotshwa inyawo, babotshwa izandla, bavalelwa ukuze bangaphumi, ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli. Lithi iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo, bephakathi kwalumumu uPaul loSilas, kasibatholi bekhonona, kasibatholi bemsola uNkulunkulu, kasibatholi bezisola ngokuthi benzeni. Lithi iBhayibheli bathandaza, emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela. Mntakababa bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani, yinye into eza kugcina, yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba, lanxa kunzima, lanxa sigwedla siphakathi kwenhlupheko, yinye into eza kugcina. Lithi iBhayibheli intokozo kaJehova, intokozo enkosini iyikuqina kwami. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani, ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla. Uyawazi umumo kuwo, uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni. UJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe, awula progress empilweni yakho. Kodwa nxa sekunjalo, mntakababa nansi into ezokukhulula. Phakamisa iphimbo lakho uhlabelele, phakamisa iphimbo lakho umdumise, phakamisa iphimbo lakho umbabaze. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba, kwavuleka amasango. Ma usumdumisa uJehova esehlile, wahlala phakathi kwendumiso yakho, kusituation ongabe ukuyo, kuyavuleka amasango, kuyanyikinyeka izisekelo, kuvuleka amasango. Mntakababa nxa sekunzima kangakanani, kasifunde ukumdumisa, singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli, kodwa simnike udumo, sihlale endumisweni, simbabaze, iminyango izovuleka, kuyalunga konke ma sikwazi ukumdumisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandaze. Nkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza ukuthi phakathi kwey'nkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa, sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu, sikunike udumo lanxa siphakathi kwey'nkinga ezijiyeneyo. Ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli, ubusise abaqhubi baluhlelo nabaphathi balo, ngelithi igama lenkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Sfanda. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga ke Ntungameli Nkomo. Sike sikhangele kwezemidlalo, iqembu leSpain linqotshwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lokuphele amaqembu la engutshikilobhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibalandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapolisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.